uDuo esinalo kuleli lizwe laseZimbabwe ngolokuthi uhulumende wezane sewahlala esihlalweni kweminyaka eminingi kakhulu. Akasafuni ukuzwa ukuthi nxa kulabanye abalombono ukuthi singancedisana njani silungise leli lizwe. Ubaba wethu advocate Janice President wathi yena kumele sikhulumisane kodwa bona kabafuni ngoba ukuthi sikulungise lokhu yikuthi sihlale kubhodroom sikhulumisane. Ngitsho lokhu ngokuthi sahambe emtini silisa ngalesinti sabulalana kwabanzima la abantwana bafa befela leli lizwe kodwa isiphetho sokuthi silungise leli lizwe saba ngoniso ukuthi kwakuhanje eLancaster bahamba eBhritane bayahlala phansi siqeda ukubulala kathi manje sibulalane nani thina sikwazi ukuthi kule ndlela emfitshane engasinceda ukuthi silungise leli lizwe yiyo le ndlela ehamba lobaba u-advocate Chamisa engafuni ukuziwa izana. Akula omunye umuthi nxa kokuthi ilizwe limanzonzo linje sonke siyakwazi ukuthi imbangela yiphi izani kanye nangama-election ubaba uChamisa wawina. Asihlaleleni phansi sike sikhulumisane umloda ngoba intshukutshu yendaba ayisiyo ukuthi ngumnangagwa kumbe ngubaba uChamisa. Intshukutshu yendaba nokuthi abantwana baseZimbabwe bakhetha abakukhethayo. Asihlaleni phansi sibonisane ukuthi singabulungisa njani ukuthi leli lizwe like lime ngenyawo hayi kunti ligoqonqome ngenkani.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili elifuna ukuthi likhulumisane ngakho kungabe kuyini ukwenza ukuthi kulungiswe konke lokho okuhluphayo.
Okokuqala sokunobufakazi i-EU siphumile yatsho yokuthi khona ukhetho lolo kaliphumanga. Lezinye yogama organizations lisithi ukhetho lolo kalihambanga kuhle. So kasisadingi mthakathi siyakwazi okuhambanga. Ahlaleni phansi izanu kumele ivume ukuthi kabanqobanga kulolu khetho. Sihluka-ke lapho esesivuzana njengoba linganqobanga senzeni ngoba lapha isigaba nje sesidabula-ke ukuthi sikulungisa njani ngoba kabe sincede ukuthi siyehlangana siyexoxisana ngodaba olokuthi omunye idonsele siyani omunye idonsele siyani. Thina iqiniso sinalo sesifikile isikhathi sokutshelanami iqiniso ukwenzela ukuthi silungise leli lizwe sisebenzisa iqiniso ngoba lizasinceda ukuthi siyakhe silungise ngokuphanyi.